uZulu weZimbabwe usesebenzisa indlela ezehlukeneyo zokukhulumisana ezigoqela ezebulenjini be-internet lakubomakhala ekhukhwini ekwenzeni ingxeyini kusukela ekuhambiseni imibiko kwezamabhizimusi ukuzijabulisa lokwenza okungekho emthethweni kodwa uhulumende weZimbabwe uphakathi kokupheka umthetho wokunqanda abasebenzisa ubulembu ngendlela ayithi iphazamisa inhlalakahle elizweni. Imbiko kaChombo ithiye abantu bethukuthele bethi amalungelo abo akusisekelo sombuso angahluthunwa imithetho engacaciyo ngoba isisekelo sombuso sibapha lawo malungelo. Unkosikazi Sikhululekile Moyo kaWard 17 kobulawayo uthe uChombo kayeke ukubethusela ethi imithetho isibancindezela njalo ibaphilisa nzima.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela uChombo abeka ngayo le government yethu yaseZimbabwe ukusethusela lokusincindezela thina njengabomama. Kuba nzima ukuthi siziphakamise ngoba kusuka omama besebesesaba ukuthi ngingasebenzisa lokhu kuWhatsApp, ngizabotshwa, ngingayenza lokhu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe inkulumo kaChombo ibuyisela muva intuthuko ekhona ezweni kwezamalungelo.
Lokho kukhulunywa ngoChombo sibona ngani kubisele muva amalungelo oluntu. Sikhangela kakhulu isekelo sombuso esitsha lapha izizalwane zeZimbabwe ekumele zikhulume khona zikhululekile zingayisabi lokho esikuthi ngesiNgisi freedom of expression.
Isikhulumi sebandla lezaphu uIphithule Maphosa uthe kusobala ukuba umbuso kaMgabe ngoncindezelo.
UChombo uyatshengisela sobala ukuthi umbuso wabo loMgabe ngoncindezelo. Nampo sebethatha amalungelo abantu esithi freedom of expression besebenzisa indlela zokuyethusela abantu. Asivumelani lakho njalo kumele becabangisise bebekwazi ukuthi babusa abantu hayi isidoli nje abamele batshele into zokuyenza.
Obona ngezokusakaza lobulembu emisa Zimbabwe unkosikazi Kholiwe Nyoni Majama uthe sebephume lohlelo WhatsApp lapho intatheli izindaba ezithi zingabotshwa kumbe zihlukuluzwe nguhulumende loZulu batshaye ucingo okungelambadalo bebasize.
Imisa Zimbabwe ayisiqalisanga lamhla ukusebenza lama-journalist. Sivele sile project kumbe iprogram yethu esithi Media Defense Fund ekhangelele ukuthi yabincedisa intathela izindaba nxa zisebenza ungathola ukuthi kube lokulwa kumbe ubotshiwe ngoba utholakele endaweni okulomsindo obotshiwe. So sithe kungcono sibe le toll free number, inamba yokuthi uyatshayela emisa ungadingi airtime. Inamba zakhona zithi 0778443 7338. Ngiyaphinda njalo 0784433738.
Ethi ngemva kwalokho uma intatheli izindaba zibotshwa bahle bangene kuhlelo lokudingelwa igqwetha lokubamela bebona njalo ukuba imuli igcinekile.
Ngezehlakalo ezibekhona ama-demonstration abekhona kube kutholakala ukuthi ama-journalist alakho ukuhlanganiswa labantu ngoba amapholisa abengaboni ukuthi ngama-journalist. Uzathola ukuthi ngathethi silungiselela ukhetho luka-2018 sesiqalisile ukwenza ama-safety and security training workshop ukuthi ama-journalist engazivikela njani.
Imisa Zimbabwe iphinde yakhupha imibiko isola uhulumende bethi uChombo kayisuye wakuqala ukukhupha imibiko elakho ukwephula isisekelo sombuso bethi umphathintambo uPatrick Chinamasa, uSamuel Undenge, uMike Bima loChris Mushowe ngabanye labo abakhuphe imibiko eyephula isisekelo sombuso uma kusiza kudaba lwebulenjini okulukuFacebook, iWhatsApp, iTwitter lezinye ezehlukeneyo. Imisa Zimbabwe ithe kukhona okuchaya amanzi kuhulumende osembusweni ngoba inkulumo zabo zonke zephula usahluko 61 lo-62 wesisekelo sombuso bethi lokhu kujonge ukwenqaba ukukhululeka kukaZulu lentatheli izindaba ekusebenziseni ubulembu bekhuluma ngezomnotho lezombangazwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.